balance.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesibhekane nalo kangaka. Siyatshengisa nje sobala ukuthi izalo i-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abokubandla lezanu PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamatova lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isitshwane sisila ngegazi labantu esiyizanu PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi elezanu PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi zizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola yeMelika kumbe eleZimbabwe. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla lezanu PF linqobe esigabeni seInsiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla leCCC lona linqobe eMutare esabeleni seManicaland. Kuward 4 esigabeni seInsiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. Ematopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla lezanu PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiso Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nirongo obemele ibandla lezaphu uthole amavoti angamathumi amabili lanhlanu 25. Bacelese kakhulu abakubandla lezanu PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazongoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe nguMnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF.
Kuyinto etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesibhekane nalo kangaka. Siyatshengisa nje sobala ukuthi izanu PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokhu yisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi izanu PF ikhona ku-ground ibambi.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona ematobo kanye leInsiza yikho izanu PF inqobile, batsho njalo phela kawule.
Hayi, ngabantu labo abathi gips ngabona benqobile lapho banqobe khona bethi hayi sinqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake besine bretha amagezi lala bethi banqoba ngale ebulilima. Kanti namhlanje kubayenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhethe ngabe nqotshiwe, bavume ukuthi banqotshiwe. Bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye gips beqatshwa ngomunye umunye onjengalowo njalo bamele bekhule kupolitics gips ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto ngabe ngena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana nakho khonoko abayahlangana kindifomopho ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni abavume nje bengayihlabeli indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kuzo zonke indawo nje Africa ukuthi wonke umuntu nayedliwe ukuthi asidliwanga siregiwe.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana uSthalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivoteke kukhetho elidlileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu Nina ukubana ke iZANU-PF yaqala ukuthi kuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kulabantu abaphumayo under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandelayo number one kwaba ke ne-violent ikakhulu ensiza yasematopo. Number two ukusetshenziswa ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli iZANU-PF. Number three ukusetshenziswa kokuabhuzwa ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhishela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa ke kulabantu aba-brave out and came out bavotela ke i-CCC okuyinto ke esiyithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sitshiya phambili kunezinto okufanele zisiklinisi.
Ye khonapho ye ungakafiki khonapho ke akutsho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotsho endaweni eziningi lezi.
Kufanele ukubana silungise indaba yama-reform okuveza-ke leyo jikelele kuzimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive kubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho ezimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu be-behave out bephume. Kodwa-ke unanzelela ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart. Number two kule nkinga yokubana iZANU-PF anti yabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-possibility yokudliwa.
Umnumzana uSihlalo Seziba ukubandla le-CCC sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uyakusekela okwedulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man, one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF. Udlakela esilubonileyo ematobo esiza ludlakela esaluthini ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungise kudaba lwegubrawu kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona njani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela le nto ezinjalo.
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga akalayo amapholisi mhlawumbe angawathengisa ebantwini into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga nxa engabathenganga uyabethusela kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo wokagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, uMnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlilo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagesi ngedola lakho leZimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele nonkosikazi Patricia Shabalala okuhlanganiswe izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokhu kubi kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abamenzela abala bantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba naye usithi icouncil uthi naye ufuna amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kufeka amayusa jayela leyo RTGS yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso eliphelelele njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithwele nzima asinayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzakugcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sesizabangabayanga ngamandla utshithi abaninga soze sibe sisasebenzisanga ivesa sesizazibathela umlilo phandle abafriji ama-TV konke lokhu sishiyane lapo
kodwa ngasikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola le meka khonapho ukuze nti babhadele khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa wazi ube layi RTGS yakhona yona le uthi zama ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lena lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke sibithole asinalo vele
pho manje ubona ngazane yindaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengoba sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagesi wona ahlezi kucitshiwe uthe kutshentshe kapha uthe kunje kwathi kwathi vela sewathola amagesi siyahlupheka lanxa sewathengile sesiwathenga esizithengela ngamagesi sicina uphosa uqeda iviki lingakazi so nje ikusikhathaza lokusihlukumeza nje lokusenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo lawuqakathekile amagesi lawa aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagesi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki umele uzibone ukuthi lama-30 usakhonapho ngoba kwakhwezwe kuyizinto kwakhona mina-ke ngasebenzisa kuseyelaphana bengibona ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengange-30 usangifake ngoba nabantwana bayadlalisa
unkosikazi Baltazar Tshabalala okunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo. Uhulumende ubika ukuba uyashama Fidi Mnangagwa, umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho. Ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje. Uyasha ngumntakaSindi Mnangagwa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele China uXi Jinping ukhethwe namhla ukuba akhokhele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside. Besalibambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi. Kuvame ukuba umkhokheli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi. Amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ugahlameza uZulu. Ele-Ukraine lithi ibutho lakwele Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi. Okwamanje lithi abantu abafika izigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokheli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss neviki ephelileyo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibonakale ke eJocholo lapho sikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane. Baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba?
Hayi siyaphila baba Duku.
Akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokho besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo.
Kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumeni so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusakhambe landa
pho manje abantwana balawa ngobani kona
sokulemthetho ama rights abo wona la akhona sokulezi sanganiso ezinye ezibuya lemthetho eminye engahambelani lokulamasiko ethu ngendlela abantwana ababekhuliswa ngayo kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngasithi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo awo lowo impucuko le esikhona emhlabeni
ye phose lokugcina baba Moyo
hayi sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bengaguquki ebuntwini ikakhulu ebuntwini amasiko yinkalakatha iculture kumele ukuthi bebambelele kukhona okuthana kwakudala ukwenzela ukuthi isivelo lokunye nje kuhambelane lobuntu bethu thina abantu ikakhulu abantu abamnyama abansundu
namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo khona ngale eFRI village lapha hlala khona kodwa kwamanje usejokutsholo sibonga kakhulu Moyo ungadini lokusaza
siyabonga
abadala
sinasizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele inkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje silobaba uBusani Sibanda
sibonge baba Nkomo labalaleli ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigxile kakhulu namhlanje kundaba yeBhayibheli liyini iBhayibheli ngithi liyini iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu na labhalwa nguNkulunkulu na iBhayibheli bantu bakithi abahle sizabheka silamabhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile sineQuran iBhayibheli lamaMuslim sineTorah iBhayibheli lamaJuda sineBhayibheli elingcwele sibe leKing James ahlukahlukene amaningi nje amavision othola ukuthi lapha ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana neBhayibheli elingcwele kunalapha ehamba siphikisane khona ubheke iJudaism kunalapha sihamba lazo siphikisane khona so iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu bantu bakithi iBhayibheli alibhalwa nguNkulunkulu alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu iBhayibheli labhalwa ngama-scholars ama-academic bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofethi babo babhala ngemilandu yabo langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kubaprofethi babo la kuzindawo zabo ngiyangizwa abantu bakithi abahle so thina kithi iBhayibheli is a book of wisdom kukhona okuhle esingakuthola kuTorah iBhayibheli amaJuda kukhona esingakuthola kuHoly Bible iBhayibheli lingcwele kukhona esingakuthola kuQuran iBhayibheli lamaMuslim okuhle okungasakha okusigayida okusenza sibe ngabantu abangcono kukhona esingakuthola thina yikho sithi is a book of wisdom uNkulunkulu kazange abhale iBhayibheli but abantu yibo ababhala ama-scholars yibo ababhala imilandu ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe lathi singabantu abamnyama Africans uNkulunkulu nathi uzambulile uzivezile kodwa imlandu wethu awubhalwanga uzisambulile Africa uzambula uNkulunkulu ngomoya ungumoya uzambula ngokomoya kodwa thina imlandu wethu ayibhalwanga so okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siyaphothe usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya uzambula spirituality ngomoya ngoba ungumoya akazanga tinye ukuzambula but konke lokhu wonke lamabhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo kukhona okuhle okusigayidayo kukhona okuhle okusiponsini lathi siyakuthatha yikho sisithi is a book of wisdom asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu akukho bhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu iBhayibheli labhalwa ngama-scholars ngama-academic nguNkulunkulu akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli but lezi ezinye iinhlanga zabale kwisidom zakwazi ukubhala ngemilandu yabo langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo bakwazi ukubhala ngabo lendawo zabo laba prophets babo lakithi uNkulunkulu ezambula le lakithi ngathi Africa ube ezambula umhlaba wonke kazanga zambula endaweni eyi-1 waye ezambula umhlaba thina sibhalanga ngathi ngiyangizwa abantu bakhe yebo wabhalwa nge-Egypt ngoba e-Egypt kwakulabantu babo yikho babhala ngayo i-Egypt kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke kazanga zambule kusizwe thizeni uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu bantu bakithi abahle sibonge sihlo iyezulu sihlehlambulukile mfihlo engcwele uNkulunkulu wokhokho bethu wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya uyimfihlo ufihlakele mdala asikwazi ngomqondo indawo yomhlaba into zomhlaba asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba uwumoya siyakhuleka mdali sihlo yokukhanya sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo ungadinwa kusasa. Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma lo Themba Dlodlo yikho ngale kule South Africa. Balohlelo abaluqhubayo wathi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga Thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuqala lo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni abantu bayachaywa bayenziwani benziwani phezu kwabanye abantu akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uzwe ubuhlungu la umuntu legazi. So ke abantu bangaphandle abasizi babo baphila ngaphandle kwamazi sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi kulo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtshele ukuthi baba ungahlupha abantu ngami ungahlupha abantu ibani bami nali ngingahlupha abantu iyo into engibona ukuthi izasisiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu welandebeleni.
Ye uhlelo lolu singathi lizalwethula njani lalo lisenza njani kona
usaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelilanga ungakuzwa ukuthetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silindi ukuthi kube lokhetho luzabuya sesifisa ukuthi kube lukhetho oluthi umuntu laye azikhethele ukuthi ukuvutela bani hayi ukuthi afote ngentando yokwesaba.
Ye ubona ngazani kulabantu abaningikanganani abasekela khonokho
babili bathathu abaphikisana la kodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo veti umkhuze yebo wayilweli yimpi enkulu-ke kodwa-ke simkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethela akufunayo empilweni yakhe ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe avotele ibandla elifunwa nguwe manje bayachayiwa abantu okumangalisayo okuzwisa ubuhlungu ngapha emhlubuleni yemathenland esouth.
Ye phosa lokugcina ba
elokugcina ngelokuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha umcele umkhuze futhi hayi daba into eyenzayo abayikho right yekela ukuhlupha abantu labo bale-choice yabo bazikhethele abantu impilo abayifunayo bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila.
Ye lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha sibonge kakhulu-ke Themba ungadinelwa kusasa ba.
Ngiyabonga mhlakazi.
Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhangele impumelelo emidlalo yenguqu edlalweni namhla kweZimbabwe. Iqembu leIslanders linqobele uLayo Chiefs nge1-0. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iHarare City nge2-0. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge4-0. Kuthi leCape United libe ngujike lobhanqa 2-2 leFC Platinum. KweleNgilandi iqembu leAston Villa litshaye leBrentford nge4-0. LeLeeds linqotshwe nge2-3 ngeleFulham. Iqembu leSouthampton libe ngujike lobhanqa 1-1 leArsenal. Kuthi leWolves libhaxabulwe nge4-0 ngeleLeicester.
Uzenjalo wayengunozinti weqembu leIslanders Football Club uEdmos Banda uthi unezinti weqembu leWange uNedrick Madeya ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ojabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usedulela lolo daba njalo.
UEdmos Banda udume ngesikhathi edlalela iqembu leIslanders lapho abesaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu, njalo ubengunozinto oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi nonozinto legama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu leCapes United osedlala kwele South Africa, kodwa yena usele minyaka eminingi wathuthela eWange.
EWange ngahamba eWange 2008 ngase WangeSo ngihlale eHwange, angihephi kuwase eHwange kwezikami bangivelasaa.
USibanda uhambe eHwange engunozinti, kodwa ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uqale ukuqeqetsha. Uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Hayi, lezila nkoni yehluko khathesi abafana khathesi bagijimisa imali, abagijimisa kunjani ukudlala nje behambe emazweni. Bona bafuna imali, bathola imali.
USibanda uthi sebesilela unozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu leWange uNedrick Madeya unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani uNedrick. Uma ngayisegedini hayi hawe uyafila sibili someone because into azenza kanika iconfidence to other players ukuthi indawo ukeeper uyesenza. So why can't me do that? And so first thing that ukuyenza and ama-keepers sibili eZimbabwe bonaw angabona bangathi bangafika kwi-standard esasiyishothe like uMzondiwa Tiramadari uMzaga
Umamkhwe kube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu leWange lo nyaka, njalo uveze ithemba lokuba lizahlala kwisigaba sePremier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi hayi, khathesi sokuright because sasidiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi khathesi ngasebenzisa abafana abancane team iyaphambili. Abafana abancane bajesibisa abadala isiposition and play 15 minutes, 20 minutes sokunjani sokuphelisa because sasikhulelwa khona bona. But for now, I used to be friends with the Rafa Mangano, even with Premier Jones.
USibanda uke wazibamba esidukwini kwemidlalo edlula amachumi amabili ngemva kokusuka kwaBongani Mafu owayeseqhathwe kuqembu leNkezi Platinum Stars. Uncedise uTry Ncube ekuceneni kwesizini, yona ephele iqembu leWange kuyilo eliphakamise isicoco seligi kanye lenkezo yeWafa Wafa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla leZanu PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi eleZanu PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 03 0800 028 Naso kinambolo sa ipinda njalo +1 202 465 0318 Sina kutuwa njalo le email yetu studio7@voanews.com Sikuwa lapa utelu letu lalam tanje Mwalibalisa umtembo stemba ukips tube kilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.